Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yezesayithi lamhla icitshele indawo ezedlula ithumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yawo entumbane. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathwayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa okulengxenye ekhulwini 1.4% ngemali yeZimbabwe izigi kulinyanga. Kulabanye abatsha eZimbabwe abagula umkhuhlane wengqondo okubangelwa isimo esibi somnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani yezesayithi lamhla icitshele indawo ezedlula ithumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yawo entumbane. Njalo kufanele abantu bengabambi intambo zamagetsi ngoba engaphenduka loba nini ebalimaze. Isiphathamandla sezisa umnumzana Sydney Gata utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ukulungiswa kwemitshina eWange Thermal Power Station okungeyinye yembangela yokucitshwa kwamagetsi mahlayana endaweni eziningi zelizwe sokufika emaphethelweni. Uphinde wabalisa eminye imizamo egoqela ukulungiswa kwamanye ama-units lokusetshenziswa kwama-battery ukugcina lokwengezelela amandla amagetsi. Amalokitshi acitshelwe amagetsi lamuhla abaliswa awemakhandeni Luveve kwabalanda Nyulo Bengula Njube Mpophoma Machobana Mabuthweni Ntumbane Complex Mzilikazi Trek Mpophoma NRZ Mpophoma Complex Inoxim leBarberfield esibhedlela sempilo eseTB eUnited College of Education lendawo eziseduzane lalapho. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Austin Komazana uthi ukucitshwa kwamagetsi lokhu kuvele kubathwalise amagabha avuzayo.
Ahamba ngamapayipi efika ngama-10 akwanisa ukuthi ungawaboni ntambama ungawaboni ekuseni. Akuselanto ongayiyenza kumbe oyimisayo ukuthi lokhu ngizakwenza ngesikhathi esingaka kumbe zakwenza ngokungeka. Yiso sikhathi osimisayo wena amagetsi abe ngasekho soza kulanto oyenzayo ngokulungiselela kwakho. Akuselanto ongathi hayi kusasa ngizakwenza lokhu kumbe namhla ngizakwenza lokhu ngesikhathi isiphakathi kwelithi ngizakwenza lokho namagetsi engasekho. Yabona yile into embe kakhulu ilisa yonke into ungenalwazi aluba kule saziso ngaphambilini ukuthi hayi vele kulezi nsuku ahambe ngesikhathi esingaka engingenalwantu ungazimisela ukuthi hayi ngabe sesikhathi abuya khona kumbe abuye lethu noba sesikhathi ngizayenza ngiphoka ukwazi ukuthi abuya nini. Izikhathi eziningi abantu ngenxa yesimo sokuthi imisebenzi ngabona bangene kumabhizinisi amaningi athiyeneyo kahle ngibe ngasebenze ngempingano ukuthi ungakhethi ukuthi akahle ngithenge isitini idinge ama-chicken-class ama-pieces awenkukufakefriji ngetennis uzathola ukuthi kukho ngokwayo ama-chicken-class yakwawo afuna ukuthengiswa esemkhambweni for nxa kuyathatha more than 12 hours engekho into selo mkhambo yini khonapho. So sokukudisturbile vela usenanto eyenzayo yikho lapho esibabaza khona kakhulu.
Lamanzi akasilele edolobheni lakobulawayo kwesinye isikhathi ngenxa yokusilela kwamagesi
kuthi khona lokho kuhlanganisa osilingo ngithi amanzi abephosa abe ngcono ngoba uyaziwa ukuthi alama-hours athile engabikhona kodwa khangela ngenxa yakho nokho akusahambi njengokuhleleka kwakhona nangama-hours akhona ngenxa yamagesi. Kwesinye isikhathi ebuya manzi ngaleso sikhathi liyabe lilindele ngaso liwazi lisithi azathatha ama-hours angaka kumbe abuye namhla azabuye hamba kusase kuseni kwenzakala ukuthi ahambe futhi abuye engabi khona iso sikhathi same day. So sokusenza angani sokusale more days amanzi engekho ukwedlula okuhleliweyo.
Lo mnumzana Austin Nkomazana usomabhizinisi wakobulawayo obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le wobulawayo. Umongameli wakwele Mozambique mnumzana Philip Nyusi lamhla uvule ngokusemthethweni umbukiso weZimbabwe Agricultural Show eHarare. Umongameli Nyusi lomongameli Emmerson Mnangagwa baqale bethekelela ababukisa okuchiyeneyo kungakavulwa umbukiso walonyaka olamankampani afika phose amakhulu ayisikhombisa. Umbukiso lo uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Cultivating Prosperity, Growing Business, Innovating for Change. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi asephanyeke edalele High Court udaba lwabalwela ilungelo loluntu asebe lamaviki edlula amathathu bevalelwe eRemand Prison kulandela ukwalelwa kwabo ngomantshi ukuthi bethoniswe bevela emzini yabo. Inhlanganiso le yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana ye-X ithi umnumzana Robson Chere unkosazana namathayi Kwekweza umnumzana Vusumuzi Moyo lo mnumzana Samuel Gwenzi balelungelo lokubhadala isibambiso sebheyili. Betheswa amacala okutshengisela phandle kwedale lomthethwandaba bekhonona ngokubotshwa njalo lokuvalelwa entilongweni kwamalunga ebandla le-CCC agoqela umkhokheli wabo umnumzana Jameson Timba. Bacatshangelwa lokuthi babefuna ukuqoqa abantu ukuba betshengisele ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umnumzana Timba labanye bakhe abafika phose amachumi ayisishiyagalombili bakhangelelwe ukuba bazamiswa imithethwandaba ngolwesine kulandela ukuphanyekwa kodaba lwabo imithethwandaba ngamagqwetha la athi akulamkantsha okwethulwe ngumtshutshisi ngokubotshwa kwawo. Babotshwa besithi bathakazelela usuku lwabatsha olwe-Day of the African Child ngoNhlangula emzini kamnumzana Timba. Kambe kutshona ukuvalelwa kwabantu bonke laba okugoqela wayemele iBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda okuthiwa wakhuthazela ukuthi kube lodlakela. UGibbs Dube Studio 7 ixoxe ngodaba lolu lomnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association.
Kuyabe kusitsho ukuthi abantu kabaphathwanga ngendlela efaneleyo ngokuba into yokuqala nje nxa sikhuluma ngedemokrasi yabe sisitsho ukuthi umuntu ufanele abotshwe enxa yele cala, icala elisemthethweni njalo elephula umthetho athonisiswe ngendlela umthetho otsho ngakhona. Kungakhangela isisekelo sombuso ngaphansi kwa-chapter 4 lokho kuthiwa i-Declaration of Rights lapho kubhalwe khona amalungelo abantu. Sikwenza kucace ukuthi iwaphi amalungelo abantu okuswelela ukuthi balamacala kumbe asebebotshiwe kumbe abathonisiswayo. Kumele babe lelungelo lonke labo elifaneleyo, bangahlukunyezwa, bangatshaywa, bangathotshwa, bangancitshwa ibheyili kungafanelanga. Zonke izinto zona lezo zibhaliwe. Ngakho-ke abantu nxa ngabe bebotshiwe bangaphathwa ngendlela efaneleyo kuyabe kungekho emthethweni, kuyabe kusephula ilungelo labantu, kuyabe kusitsho ukuthi i-democracy imanga kahle. Kanti-ke njalo abantu nxa ngabe bonile babotshwa kumele bathonisiswe ngendlela efaneleyo. Akumelanga kube lo muntu obotshelwa into engayisilo cala kuleli lizwe.
Ye, singathi pho kulungiswa njani khonokhu njengoba siyabona ukuthi abantu bathi bayakhahlanyiswa?
Into eqakathekileyo ukuthi laba ababusayo bakhumbule ukuthi kule constitution kuleli lizwe ebhalwe ngabantu beZimbabwe yiyo elandelwayo. Wonke umuntu ungaphansi kwayo, upresident ungaphansi kwayo, uspeaker of parliament ungaphansi kwayo, uchief justice ungaphansi kwayo, lami lawe singaphansi kwayo, kumele silandele. Yona futhi iyacaca ithi yona ilokho ekuthoyo iconstitution kumele kulandelwe nguye wonke umuntu. Ngakho-ke nxa bengalandeli iconstitution babe besephula izifungo zabo lezo abazenzayo bengena ezihlalweni ukuthi bazalandela umthetho, bawuhloniphe umthetho, bawuphakamise umthetho, bahloniphe iconstitution, bayiphakamise njalo.
Lo mnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mabutho Moyo okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Izikhanyi zigcwele eZimbabwe amajele ahambe emajele khathesi majority of the people vele ababotshiweyo ngabantu abanamacala. So abantu bayathanda ukuphula imithetho ngenxa yokuthi bona ngama-politician ngabantu abaziwayo abazagijima ema-embassy bethi kusuke kwathi kwathi. Umthetho ngumthetho, akulalizwe elingenamthetho. Yikho ubona even eMelika undoda weWikileaks wahamba waboshwa ejele le-UK wahlala iminyaka leminyaka engazange eye ku-trial ngoba according to imthetho yalelo lizwe wayelecala ukuthi ulipolitizeni kumbe uphikisana nohulumende emthethweni akusebenzi Dube. Nabantu belamacala bayaboshwa, nabekela macala bazahamba ku-trial, i-court ithi ukuthi hayi lowo muntu kalacala aphume ejele.
Kodwa ngasizikhangela phela nxa kusenzekala konke lokhu, abanye abantu bathi ha phela moyo kuba engazani kuyancipha amathuba okuthi kube lohulumende kaZulu eZimbabwe. Ungamphendula sithini kona?
Uhulumende ngokaZulu ngoba uZulu nguyovotayo. Kuvotiwe ngomnyaka 2023 abantu bakhetha uhulumende abamfunayo. Laba abalutshwane abalohulumende ongasangenanga kodwa ababusayo emadolobheni. Emadolobheni phela abasho ukuthi abasohulumende. Bayakhohlwa ukuthi emadolobheni bayabusa kodwa ngenxa yokuthi badliwe ilizwe lonke jikelele seqala ukupointela ngeminwe. Akusebenzi Dube idemokhrasi njalo. Liyawina, liyadliwa. Kumele livume impumela. Akulalizwe okuthiwa alila uhulumende kaZulu. EZimbabwe silo uhulumende kaZulu ngoba wavotelwa nguZulu.
Kodwa kuyaphambili kuzathwani ibaba moyo njengoba abanye bengani bayakhonona. Kumele kwenziweni?
Awukhonona kuyatholakala baba. Ungahamba eMelika kathesa kuzwanwana. UDonald Trump bambambe ngentamo kodwa labantu abamsupportayo. UBideni laye nangu becatsarika yedwa seze wajikela ithawulo ulabantu abamsupportayo. So ukuphikisana kwembono asonto eqala eZimbabwe kukhona umhlaba wonke jikelele. Ngiphe umzekeliso weUnited States ngoba yilo ilizwe ngesilungu abadiba abazenza bona ama-luminaries of democracy. Nakuphikisana khona eZimbabwe kuzayehluleka njalo ukuphikisana.
Lo ngumnumzana Mabutho Moyo okudalele zanu PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwavulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT luthi intengo yokudla kanye lokunathayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa okulengxenye ekhulwini i-1.4% ngemali yeZimbabwe izigi kulinyanga. Ngedola leMelika nxa kuqathaniswa lasemnyakeni odluleyo, intengo yempahla izinengi ikhwele isuka kusilinganiso esedlula okuthathu 3.6% ekhulwini yaya ku-3.7%. Ukukhuphuka kwentengo yokudla kuza ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lendlala ehlasele abantu abayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Sixoxe lo kansila ka ward 18 edethe umnumzana Stanley Torima ngalolu daba.
Iqiniso elikhona ngokuthi ubunzima buyatholakala indawo zonke. Lapho okuhlala khona abantu ubunzima bukhona. Nxa sikhangela indaba zokuthenga ema-shops, ama-rates yiwo aphambanisa abantu kakhulu ukuthi idola 1 le-America ingagcina kulizwa liku-17 kathesi nyezwa ukuthi liku-24. So somebody olesalary yokuthi is indexed in ZIG kuyathenga ama items izinto ezingaki sikhangela ukuthi ama price angona cooking oil uyayithola $5 lezigi kusho ukuthi uyayise kuyimalini. Ungathenga izinto ezingani ezingayenelisa ukuthi imuli yakho yenelise ukuceda inyanga isebenzise.
Ukudla okwabelwa abalambayo kuyatholakala khona ngapho yini njalo kuyini kahle kahle ukuphiwa abantu?
Uzamile uhulumende ukunika abantu umumbu. I think indawo zonke ingathi njenge-district yewange ngifuna ukuvuma ukuthi abantu banikwa ukudla. Ukudla abakunikwe lokhu ngumumbu but anti uyabona linganika umumbu kuya kungaphelelanga. Abantu abalamali yokugayisa, abantu abalamali yokuthenga isishebo, abantu abalamali yokuthenga amafutha bakunikwa but kwakunganikwa umuntu wonke. Sasikhangele ukuthi uhulumende njoba indlala enkulu kangaka enike umuntu wonke ukuthi lo ngutisha leli lipolisa indlala yangkhona okwakathesi lobunzima esilabo njengabantu. I think umuntu wonke kade umele ukuthi ethole bebanike okuchiyeneyo ukuthi abantu bemelele 3 months. I think kuyabe kunzima ngenxa yokuthi abanye abantu bayazistwala emini baphinde badle ukuthi emini nantambama. So akusoze kuthatha isikhathi eside abantu besebenzisa umumbu wonalowo abawunikwayo but uhulumende wazama kakhulu njengokubona kwami ewodini yami. Hayi ngathi i-household yakwanisa ukuthi ithole something ingakwazi kwezinye iindawo.
Lo ngumnumzana Stanley Torima ukansila ka-ward 18 edethe ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7. ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba inhlanganiso yabafundela izempilakahle e-Nigerian Medical Students Association incoma ibutho lamapholisa ahlenge izifundi ezingamachumi amabili ezathunjwa ngamalo ecatsha ngeviki edluleyo zisiya emhlanganweni eJos neMaiduguri. Zithi kumele abezomvikela babone ukuba kula bantu abathunjwayo kuleli lizwe. Elemelika lithi ele-Iran lilakho ukuhlasela ele-Israel lincedisana le-Hezbollah yakwele-Lebanon labanye abalobudlelwano lalo. Lethule umbiko lo kulandela ukuhlaselwa phakathi kwe-Hezbollah lebutho le-Israel elisebenzise indizamtshina eziningi kusukela ngesonto labhomba ukucatshangelwa ukuba kufihlwe izikhali kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwesiphathelane leMelika, abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika, umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris, omela ibandla leDemocratic Party lowayengumongameli umnumzana Donald Trump, webandla leRepublican Party abakahlangani badonselana ngodaba lwemithetho ezalawula ingxoxompikiswano yabo ekhangelelwe kuqhutshwa mhlaka 10 ngenyanga ezayo. Ababili laba bathi bavumelane ukuphatheka kule ngxoxompikiswano ezakhokhelwa ABC News ePhiladelphia. Babethe izalawulwa imithetho efana leyayikhona kwedluleyo ekamnumzana Trump lomongameli Joe Biden eyaqhutshwa ngohlangula lapho kwakuvalwa khona i-microphone nxa omunye ekhuluma. Kodwa umkhankaso kankosikazi Harris usudinga ukuthi engavalwa ama-microphones. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube weStudio 7 uxoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ekugcineni I think i-TV station eyiyona engingathi i-organize le ngxoxompikiswano. I think ekugcineni yibona abagcina benqoba ekuthini imithetho yakhona okumele ivunyelwane yini. Sengingathi bona baba ngumigimen. So laba babili yes bangakhononda ngento ezithize but ekugcineni kuzomele bavumelane ngoba bonke bayasho ukuthi ingxoxompikiswano leyo iqakathekile.
Imali ezivuthaniswa yimikhankaso lezi ziqakatheke kangakanani njalo kwini ezikuvezayo? Nxa sesikhangela ke umkhankaso sibona ukuthi ekupheleni kwenyanga edluleyo unkosikazi Harris ube ubuthanise imali enengi ukwedlula kamnumzana Trump. Lokhu libona sengathi kuyinto eqakatheke okunganani ukukhetha?
So ukuthi uzukhone ukwanise ukureza imali efana naleyo 500 and something million erezwe ngunkosazana Harris kukhombisa ukuthi banengi abantu abasesayidini lakhe abasapotana laye. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement ku-television, ku-radio plus le-staff ukuthi ukhulise i-staff sakho ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyakulayo imali yokuthi ubhadale for into ezinzakalayo eziprintwayo lani. So umkhosazana u-Harris I think ukulida kwakhe kuma ezimalini lokutshengisa ukuthi ikhampeni yakhe ilokhu isiba nkulu.
Lo umnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe obesecingweni loThabo Kancube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ubunzima obubangelwa isimo esibili somnotho buphazamisa abasakhulayo eZimbabwe ikakhulu abesilisa. Ingcwethi zithi lokho kuvuselela umkhuhlane wengqondo kwabatsha obonakala ngendlela ezehlukeneyo, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi abasakhulayo bathwele nzima eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi abatsha abaningi ikakhulu amajaha kabenelisi ukubhekana lobunzima ngoba bucina bubakhulela ngenxa yokuzidla ingqondo bezama ukudinga indlela zokuphila zithi amasiko lawo engeza inhlupho zamajaha ngoba kuthiwa indoda ifela ngaphakathi iningi labo kabavezi okubahluphayo okubangela ukuba begule umkhuhlane wengqondo. Enye yalezincwethi esebenza kumhlanganiso ye-Mental Health Association of Zimbabwe umnumzana Mkhululi Masuku uthi iningi labasakhulayo ikakhulu amajaha bathwele nzima.
Yazi kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi yenzeni kahle kahle eZimbabwe ngoba omningi akusebenzi. Nanko abantu badinga umsebenzi, imisebenzi ayitholakali, bazama ukuphanda bethu uyathengisa. Nawo layo lohulumente utshele egijimisa abantu. Kodwa ebafaneni abancane abasakhulayo, umuntu kazinakekele mentali, umuntu kazizame ukuthi kungehlula, ezifundisa ukuthi kungahlula lokho ekuzamileyo, kumele yintinga enye option.
Umasuku uqhubeke sithi ukunani labantu abalemkhuhlane yengqondo kwele Zimbabwe abaningi babo ngamajaha asakhulayo. Lokhu kusekelwe ngudokotela wengqondo uCuthbert Zinyama othi iningi labantu kabakwazi ukuthi bahlutshwa ngumkhuhlane wengqondo, wona athi ulezigaba ezihlukeneyo.
Singakhangela eZimbabwe njalo kwamanye amazwe amaningi-ningi abantu abamnyama khonapha kule Africa, sananzelela ukuthi one of the biggest problems esilazo ngezemental health yizo engani zihlukuluza abantwana abaningi. Azibahlukuluzi ngokuba ukuthi zikhona kumbe ukuthi into eyenzakalayo, but zibahlukumeza kakhulu ngoba ekubeni khona kwazo phakathi kwabantu lapha akukhulunywa ngazo, akukho umuntu othatha isikhathi ukuthi ezwe ukuthi abantwana labo baza njani njalo yini ebahluphayo esikhathini eziningi.
Osakhulayo uDumezweni Nyoni uthi njengabatsha bathwele nzima ngoba kabazikhathazi ukuya ezibhedlela uma becabanga okuningi okubakhathazayo.
I-mental health inkinga enkulu kwabantu abasakhulayo, particularly laba abasebeqede isikolo lesiya ama-varsity. I-life esiyiphilayo garesi ile pressure, babona ezinye intanga zabo ziphumelela, ezinye intanga zabo zichata, kodwa bona bayazama. Kungesikuthi abafuni ukuthi bephumelela, bafuna ukuchata, but kodwa njani? Ngiyabe kusala abantu balama-hasla achiyeneyo, abanye baya emazweni nothi uyazama ukuya emazweni kuyala. So inkinga enkulu e-affecta abantu abasakhulayo.
Omunye njalo osakhulayo uPascal Nkomo uthi kukalutshwane ukuba abatsha baye ezibhedlela zokuhlolwa ingqondo ngenxa yokuswelakala kwemali. UDokotela Zinyama ukhuthaza abatsha ukuba bengahleli ngaphakathi nxa belakho okubakhathazayo.
Qala nje ukuthi uhulumende kumbe efake endaweni eziningi-ningi abantu lapho abantwana bangabe bekhuluma khona, kumbe efake endaweni eziningi-ningi okungama-station okuncane nje lokokuthi abantu bekwanise ukuhlala phansi bekhulumisane. Singaqalisa nje ukuthi silukhangele sisidaba lolo, sibone ukuthi singaluqeda njani.
Ugatsha lukahulumende oluzempilakahle luthi ebantwini abalitshumi abathathu bakhathazwa ngumkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kwezomnotho namhla sixoxa lengcwethi kulolu daba umnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini The National University of Science and Technology ngokusetshenziswa kwemali ezehlukeneyo elizweni. Baningi abathe ayitholakali imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZiG, loba ibhanga elikhulu lelizwe lisithi linika amabhanga wonke imali le. Ake sizwe umnumzana Dlamini exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba lokunye okwenzakala kobulawayo lelizweni jikelele.
Okutholakala emavinkeleni kobulawayo ukuthi ama-currencies wonke akhona kuma-prices ezitolo emavinkeleni. Kusho ukuthi iZiG ikhona, kusho ukuthi i-US dollar ikhona, kusho ukuthi le-rand liyasebenza. Mhlawumbe ungathi bekusilela yiZiG ebambekayo ngezandla esingakuthi ngama-notes and coins. Okuvamileyo kathesi emavinkeleni ukuthi abantu basebenzisa iZiG isemafonini kumbe isemakhasini okwesula. Yinto eyimvama, kodwa xa sisiza kwezokugada izimota lezinye izinto yokuthenga ezizinto ezincane, ukuyibamba ngezandla kobulawayo iZiG ayikavami. Kubulawayo lokho kuvame iRand, kuvame imali yamanye ye-America, yizo ezivame kakhulu. Kodwa nxa ungena emavinkilini uthole intengo zonke ezifanekisiwe njalo nxa unayo efonini xa unayo ekhasini iyasebenza kakhulu.
Yes, ngathi akuhluthi kona kuyingumba abantu vele sekujayele ukuthi baphongkanzi kanzi kanje bezenzela abafunayo.
Hayi, ngathi abantu wezinye isikhathi kuyakhathaza ukuthi abayibambi ezandleni kodwa imvama ukuthi nje ngobulawayo kule randi eliningi yikho kwenza kube lula ukuthi intshintshi itholakale. Yikho ngathi akuvamanga ukusetshenziswa kwezigi kakhulu ama-coins ezigi kwenxa yokuthi ngapha kobulawayo abantu abaningi bale randi kula ma-coins ama-rands yoyenza kube lula ukuthi intshintshi itholakale kalula nje. Kodwa abantu bayakhala bayafisa ukulibamba ezandleni bayafisa ukuthi ngabe nawo bayalisebenzisa bezibambe lashi lisemafonini kumbe lisemakhasini.
Ye, kuyini okwenza ukuthi izigi lingabambeki khonapho kobulawayo? Kambe alikho emabhanga ngoba sizwe abebhanga le-Reserve Bank besithi livele likhona kumele ukuthi nga kathi sibhudwa phela linikwe zulu.
Ye, nxa siyilandelela siyilonda sithole ukuthi amabhanga ethu ayaphiwa libhanga elikhulu kula ma-request abawenzayo mihla ngemihla ezikash mhlawumbe ukuthi nje inani iningi labantu kubulawayo sisavamisa ukusetshenziswa kwerandi ikakhulu kuma-transactions anjengasemakhombini emabhasini la nxa sithenga into ezincane ezinjengezilimo lama-vegetable akukavami ukuthi sisebenzise ingephepha kodwa ikhona sibile amabhanga inkinga mhlawumbe ukuthi abantu abahamba besiyayicela emabhanga balithwala ngenxa yokuthi imvama kutholakala kakhulu ama-coins e-South Africa kutholakala kakhulu le mali ye-South Africa eza intshintshi ibe ngcono ngoba imvama izigi xa iliphepha ifunakala kakhulu ukuthi incedise ukutholeni intshintshi kukati asikabi lalo udubo lwentshintshi kakhulu obulawayo yikho sibona ukusetshenziswa kwalo izigi kungathi kusasephansi asikuthi alikho lisasephansi ukusetshenziswa kwayo.
Khona vele abantu bayasebenzisa amabhanga kumbe vele siyazikhulumela lapha dlana?
Amabhanga abantu bayasebenzisa nje ukuthola inzuzo yabo nxa beholile. Abantu sebayathatha amabhanga njengendlela yokuthi nxa ngiholile kuphela ngibuye ngithathe ngikhuquluze imali yami ngihambe ke ngiyeyisebenzisa. Sithole ukuthi abantu abaningi bagcwale amabhanga ngesikhathi zona lezi ezokuhola. Abaningi abavama ukusebenzisa amabhanga mhlawumbe ngamabhizinisi ngenxa yokuthi imithetho yezimra yoba ekukhuthazayo ukuthi bawasebenzise. Kodwa imvama ukuthi abantu sebejayele nje ukusebenzisa esathi electronic money. Imvama siyabona ukuthi abantu sebejayele nje ukuswayipha ngenxa yokuthi kusukela ku-RTGS abantu bazitshela ukuthi imali le yakithi yokuswayipha kuphela. Umkhuba wokuswayipha nje yoyimvama yowenza mhlawumbe abantu badonde ukuyibamba ezandleni ngoba sokwavaba umkhuba wokuswayipha.
Lo umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezenotho isebenza ekolishini le-NUST obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Ningakhohlwa luyalandela uhlelo lwabatsha olwe-The Connection ku-Life Talk lapho esixoxa labasakhulayo kuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Lunceda ngani lolu hlelo olwasungulwa ngowayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama? Hayike isikhathi savume ukuba siqhubeke kodwa singehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inkampani yezesayithi lamhla icishele indawo ezedlula ishumi lasikhombisa amagetsi kobulawayo ngoba isalungisa imitshina yayo entumbane. Ugatsha lukahulumende elubona ngezamanano lwezimstats luthi intengo yokudla kanye lokunathwayo kumbe inflation ikhwele ngesilinganiso sokukodwa lokungxenye ekhulwini i-1.4%. Walivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.